sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngiyathatha leli thuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu. Mhlaka 15 Mpandula 2023 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
They continue in their vigorous attempts to create chaos in our country so that they can loot our resources. No, no.
Umongameli Emmerson Mnangagwa use uthi yena akasu ilizwe lakhe eZimbabwe ngelizimeleyo lodwa.
Namuhla abalethe phambi kwenkundla befesa amacharge angu 2. Elinye la kuqala icharge kuthiwa criminal insult, kuthiwa wathethisa bathethisa usoneni moyo nguye wayengu double candidate we-CCC.
Amalunga awe-CCC ayisithupha agoqela umsekeli wesikhulumeli saleli bandla ephala umnumzana Gift wasalo siziba bamise phambi komthetho ndaba kamanje namhlanje besetheswa amacala okuphazamisa ukuthula. Kuleviki kuhlelo Woza Friday leqembu lesichathamiya elizibiza ngegama lokuthi uDonsi lwamapostoli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eZimbabwe lilizwe elizimeleyo njalo alisoze livumele ukubana amanye amazwe angenele kundaba zalo zomdeni. Lokhu kutsho emngcwabeni weqhawe lesizwe umnumzana Joshua Malinga emathuneni awe National Heroes Acre eHarare namhlanje. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Amazwi kaMnangagwa aza ngesikhathi amanye amazwe agoqela awe-Afrika laphetsheya afana leMelika leBrithani esola ukunqoba kwakhe kukhetho olusanda kwedlula esithi lolu khetho aluqhutshwanga kuhle. Aza njalo ngesikhathi ibandla eliphikisayo ele-CCC lisithi lifuna ukhetho lolu luqhutshwe kakutsha njalo lulawulwe zinhlanganiso ezinjenge-SADC le-African Union. Ekhuluma emngcwabeni weqhawe lesizwe, umnumzana Joshua Malinga emathuneni awe Heroes eKhaya Harare namuhla uMnangagwa uthe labo abacabanga ukuthi amanye amazwe angangenela kundawo zeZimbabwe okumbe alitshele okokwenza bayazikhohlisa.
They continue in their vigorous attempts to create chaos in our country so that they can loot our resources. No.
Bayaqhubeka befuna ukwenza kube lodlakela elizweni ukuze basitshontshele. Siyakwala lokhu.
Amazwi kaMnangagwa asolwe isikhulumeli se-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi yena othi eZimbabwe lingeke laphumelela ngaphandle kokuba lisebenzelane lamazwe ikakhulu awe-SADC.
Namhlanje umnumzana uMnangagwa sesithi Zimbabwe is sovereign state. Besilwa impi enkululeko abancediswa ngamanye amazwe yini akuSADC, oZambia, oMozambiko, Angola, babengasincedisi yini ukulwa ukulwela ilizwe lethu leZimbabwe. Okwesibili, i-Government of National Unity ayilungiswanga yiSADC le-African Union yini. Njalo iZimbabwe isiyo ngxenye yeSADC le-African Union yini. Into ezikhulunywa ngumnankagwa lezi zitshengisa ukuthi iSADC ivela ivumelane layo.
Amazwi kaMkhwananzi asekelwe izikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu.
Hayi, sesikujwayele ukuthi ubaba lo uMnangagwa ngathola ithuba uyakhuluma into angazaziyo, ukhuluma into angakwaziyo lokuzenza. akula muntu ongaziyo ukuthi iZimbabwe ililizwe elikhululekileyo. Thina njengezaphu leZebra saphathisa ekukhululeni ilizwe lethu. Likhululekile ngebizo ngegama ye, kodwa abantu bakithi abakhululekanga. Okwesibili, udaba lokuthi yena uthembisa ukulwisana lenkohlakalo, corruption, kuyisimanga kakhulu ngoba yena ngumuntu othintekayo kundaba eziningi ezokukhohlakala.
Kodwa ohlaziya ezombusazwe njalo esekela ebandla leZANU-PF uMnumzana Thethi Ncube uvumelane lomnangagwa esithi amanye amazwe kumele azwisise lapho kuphelela khona amandla awo. Kubalulekile ukuthi siqale sinanzelele i-context ye-speech sikamongameli lapha akhulume khona ukuthi iZimbabwe is a sovereign country, njalo iZimbabwe ayisoze ivumele i-interference from abanye nje abantu abangasibo beZimbabwe. Lokho umongameli bekutshela ukuthi iZimbabwe yona uhulumende wakhe uqakathekisa kakhulu inhlelo ezitshintsha impilo zabantu baseZimbabwe, inhlelo ezi-affecta abantu beZimbabwe. Yes, lilizwe eliphila lamanye amazwe, kodwa kulamanye ama-problems okumele siqale siwa-priority.
UMnangagwa uchaze umuyi uMalinga njengeqhawe ebelilwela amalungelo abantu abagogekileyo. UMalinga wathetshulwa yingwe ngomnyaka ka-1945. Waba lezikhundla eziningi kubandla leZANU-PF ezigoqela ukuba lilunga ledale laphezulu ele-Politburo. Wake waba njalo ngummeya wakoBulawayo. Ngesikhathi ebhubha ubengumcebisi kamongameli Mnangagwa kundaba zabaphila lobugoga. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Amalunga awe-CCC ayisithupha agoqela umsekeli wesikhulumelisa lelibandla njalo ingumeli wetshabalala phelandaba edalela ePhalamende uMnumzana Gift Osalo Siziba. Lelinye njalo ilunga ledalela ePhalamende kanye lamakhansela amabili bamiswe phambi komthetho ndaba kamanje eWestern Commonwealth koBulawayo namhlanje besetheswa amacala okuphazamisa ukuthula kanye lokwephula imithetho ephathelane lokhetho. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umchuchisi utshele umthethwandaba ukuba mhlaka 16 ngenyanga edluleyo usiziva labanye abasolwa abathi u-Alderman Ernest Rafemoyo, uTendai Masocha, ukansela ka-20 uSimbarashe Dube lokansela ka-13 uLavuel Mwinde badabula amaphepha omkhankaso kankosikazi Soneni Moyo okulicala lakuqala. Icala lesibili ngelokuthi bathethisa uMamoyo ngalokho bephula umthetho we-criminal law Codification and Reform Act. Unkosikazi Moyo uzithi ungwebandla le-CCC lanqwang lelibandla lisithi alimazi. Umanji uProgress Murandu udlulisele ukuthonisiswa kwalelicala ekupheleni walinyanga mhlaka 29. Igqwetha labasolwa uMnumzana Tinashe Runganga uchasise okunenyi ngecala lakuqala.
Namuhla abalethwe phambi kwenkundla befesa amacharge angu-2. Elinye lakuqala icharge kuthiwa criminal insult, kuthiwa bathethisa uSoneni Moyo, nguye waye engu-double candidate we-CCC. So yena kuthiwa warekoda i-evidence, wathatha ama-video. Then the other charge kuthiwa defacing of a political poster, kuthiwa ngeday mhlaka 16 August uGibbs Siziba labanye bakhe behamba bevala ama-posters kaSoneni Moyo befaka yabo. So angizozi ngingene too much phakathi kwe-case le ngoba lokhu ephambi kwenkundla. So siyaphenduka mhlaka 29 yiko icala leli ezathonisiswa ukuthi kubonakala ukuthi i-evidence abalawo iyayenza yini ukuthi abantu ba-convict.
Kucala lesibili umtshutshisi utshele umanje ukuba mhlaka 11 Ncwabakazi abasolwa laba baya emasangweni omuzi kamamangala bafika bamthethisa. Urunganga uqhubeke echasisa ngokubhekane loSiziba yena owetheswa elinye njalo icala lokubangela udlakela emdlalweni wenguqu phakathi kweqembu le-Highlanders le-Dynamos elilokhe lisaphenywa.
Kulelo cala kathese amapolisa bathi basali investigator, so alilethwa ngaphambi kwenkundla, kulethwe two kuphela lelo hhayi kodwa nothi kathese.
UMamangala utshele intatheli izindaba phandle komthethwandaba ukuthi ufuna abasolwa bejeziswe kanzima.
Sisilapha eWest Com la ngendaba kaOstalosi ekamhla ka 11 August wabuya endlini yami ngo 6 ehamba namanye ama candidates babuya bazohlabela bentethisa phambi kwabantwana. So ngafonelwa ngumakhelwane ukuthi ungapi ngoba ngibona izimoto zichaya endlini yami ngapha abanye bayagida egedini lakho bayakuthethisa unga ngathi ngisetown bese ngicela ukuthi ngicela ugijime endlini kulabantwana.
Abasolwa bonke abangamalunga e-CCC batshelwe ukuba kumele baphenduke ukuzothonisiswa ngelanga elifanayo emhlaka 29 kumpandula. Unkosikazi Soneni Moyo lo nkosazana Sibongile Ndlovu ngomamangala njalo bengabafakazi bekucele likahulumende. Ngimela umsakazo we-Studio 7 ngikobulawayo e-West Commonage Magistrate Court ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ukansela ka Ward 2 eGwanda olilunga lezano PF njalo okwe wetheso amacala enkohlakalo izagamizi phezu kodaba lokuthengiswa kwezitanda umnumzana Thulani Moyo usekethiwe ukuba ngumeya waleli dolobho ngemva kokunqoba umnumzana Edgar Ncube owebandla le-CCC kukhetho oluqhutshelwe emahofisini kamasipala namhlanje. Wilbert Ncube usilba lolu daba.
I, Thulani Moyo.
Do say that.
I will well.
And truly serve.
The municipality of Gwanda.
In the office of the mayor.
So help me God.
Ezamkela isikhundla lesinjalo ethatha isifungo sakhe sokuqalisa umsebenzi. Umeya omutsha uthembise ukusebenzelana ndawone lamanye amakhansila ukuze bathuthukise idolobho leGwanda. Umoyo uvotelwe ngamakhansila ebandla lakhe lezano PF ayisikhombisa 7 kwadwa bencintisana layo e-CCC. Umnumzana Edgar Ncube laye wavotelwa ngamakhansila ebandla lakhe ayisi-2-6. Ukukhethwa kwamoyo kusolwe ngabantu abahlali abathi kathembekanga ngoba uke wathesa phethe isikhundla sokuba ngumgcini isihlalo wekomiti kamasipala ebona ngokwakhiwa kwezindlu. Inhlanganiso yezakhamizi yamethesa umlandu wokuphatheka kumsebenzi yenkohlakalo ekuthengisweni kwezitanda zikamasipala okulicala lilandulayo. Esikhundleni somsekeli kameya kungene ilunga lezano PF njalo unkosikazi Sithabiso Mpofu yena ongobe umnumzana Wellington Nare oyebandla le-CCC ngamavoti afanayo. Lokho kutho ukuthi idolobho leGwanda selikhokhelwa libandla lezano PF lisuka ezandleni zebandla eliphikisayo. Lanxa kunjalo umeya omutsha uthi bazasebenza ndawone lamakhansili e-CCC.
Into engiyithembisa abantu beGwanda ukubana iGwanda ngilama-targets engiwakhangelela ukuwenza ukuba umuzi weGwanda utshintshe to a better town. Akula muntu ozaba excluded on partisan lines.
Ongcotshwe ngumoyo umnumzana Edgar Ncube utshele iStudio 7 ukuthi kasoli lutho ngendlela okuqhutshwe ngayo ukhetho.
Akula lutho olusolisayo, yonke into was very transparent. Sikhangelele ukuthi service delivery ibe improved. Sikhangelele ukuthi ama-challenges nje wonke siwaziyo eGwanda ukuthi besile problem yamanzi, besile problem ye-refuse collection, into ezinjengazonezo. Zonke lezi zinto sizabambisana njengama-councillors sizama ukukulungisisa konke kube kahle.
Abahlali beGwanda labo bathu sodolobho omutsha kumele agcwalise isithembiso sakhe sokusebenza kuhle lamakhansila ebandla eliphikisayo ukuze kuthuthukiswe idolobho. Lokho kugcizelelwe ngunkosikazi Priscilla Nkala ongumqondisi kamasipala weGwanda.
Your worship, as the first citizen of Gwanda, you are supposed to love all the citizens of this town.
Ngihlonitshwa njengomeya weGwanda, kumele uthande bonke abahlali balele dolobho njalo kumele uphathe ukhansela bonke ngokufanayo. Akumelanga ukhethe uhlangothi kumakhansela, kuzisebenzi zikamunisipala kanye lakuzakamuzi zeGwanda. Njalo kumele ulalele izikhalazo zezakhamuzi, uzisize lapho engilisa khona. Kumele usebenze labanye njalo kube lokubambana eqenjini lakho.
Umnumzana Nkaniso Ncube ongumhlali weGwanda uthi akamthembi umeya omutsha ngoba eke wetheswa amacala enkohlakalo.
Mina inguquko yothulani angiyiboni ngoba i-corruption yona yodwa emqameleyo aseyenzile inenge kakhulu. Ukuthi engatshintshi ukuba corrupt because sethole i-mayoral position and uyitholele ukhonokho ukuthi ufuna uku-endosa ukuthi i-corruption yakhona ibe yi-normal.
Kodwa abanye bathi bamsekela uMoyo. Omunye wabo ngumnumzana Albert Moyo.
Indoda lesifini uyamela lokho akubona qondile. I-development into ekuye ngumuntu wabantu. He has got Gwanda at heart. Esikufisayo ukuthi azi ukuthi nxa esengusonhloko wedolobho akusela ukuthi lo ngwaleli bandla yena sengubaba wedolobho. Loba ngabe opposition ngabakhe, loba ngabe zanu ngabakhe.
Esikhulumeli sebandla lezano PF esabelweni sezansi emandebeleni umnumzana Malaki Nkomo uthi njengebandla bajabula ukuthi banqobile kulolu khetho.
Abantu asezibekele ukukhonona lapha nalaphana uma umuntu uthe wakhethwa. Okukhona ukuthi ubaba uMoyo uThulani njengomeya weGwanda siyakwazi ubana ukhulele eGwanda njalo ube sekhansile okwesikhathi eside. Izindingeko zabantu abaningi uyazazi ngaphandle kokuthi vele izitha kuphela ezo ezakhuluma ngendlela eziyifunayo. Thina njengebandla lezano PF siyajabulela ukunqoba kukaThulani ukuthi abe ngumeya.
Umasipala weGwanda ulamakhansila alithumi lantathu 13 njalo amane awo ngawesifazane. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Umeli weBinga North edalele parliamente engowebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi amabandla aphikisayo kanye labasakhulayo abalalo ilizwi kwezombusazwe eZimbabwe. Lokhu kutsho ngesikhathi amazwe omhlaba enanza usuku olwe International Day of Democracy olunanzwa ngesikhathi iZimbabwe iphuma kukhetho olubikwa lungaqhutshwanga kakuhle. Njalo kulabakhokheli bebandla eliphikisayo ele-CCC abedlula ichumi asebebotshiwe. Ukuxaziya lolu daba yintatheli zindaba ye-Studio 7 uThabo Kancube uxoxa lomeli weBinga North edalele ephalamende umnumzana Sibanda.
Yelo langa lithakazelela kangako umhlaba wonke ngapha kithi ikhuluma kanje siphuma ku-activity akade kufuze ukuthi kube yi-activity ye-democracy. Hey, i-activity yokuthi abantu bekhethe ukuthi mbani esifuna esifuse njalo esikhokhelele ngayiphi indlela. Akula democracy ekhona kuleli lizwe ngoba kathesi sibona izeki yona ngokwayo eyiyo eyayenza ama-election. I-election okuyiyo ingxenye eqakathekileyo ye-democracy. Uyathola ukuthi lakathesi abakathengisa ama-village ama-polling stations wonke ngo-2378 ukuthi sibone phela ukuthi umnangagwa i-52.6% leyo wayithola ngoba thina esikuphetheyo lesikukhangeleyo yikuthi kanti wawina kwakhanya kungela ngitsho lo yedwa othokozayo pho uvotele mbani. Ngana babesithi umuntu uwinile ngababe yibo abasengisayo ukuthi hayi nanku isengiselo sakhona ukuthi lo umuntu nguye owinileyo. Thina eZimbabwe labaningi lapha e-Africa kithi lokhu sikhala ngokuthi asina umbuso kaZulu. Sinombuso wabalutshwana. Yikubona le mali yelizwe kayibuzwa ukuthi khona iye ngaphi isebenze njani. Yikubona ukuthi noma nxa sokuthiwa sokukhethwa abakhokheli bakahulumende ama-ministers umuntu uyazidobhela njengakibo.
Sikhangela lapha imithetho ekhona elizweni. Nxa uyikhangela ubona ngani ilungiselelwe ukuthi kube lokuzikhethela na?
Hayi, imithetho ungakhangela imithetho ekhona elizweni leli yimithetho eyokuthi lo ovele ekhona engasuki. Yimithetho yokuthi akula omunye njalo okufuze ebuse kumbe ethathe intambo zombuso kuleli lizwe. Sinemithetho eminingi etshengisela ukuthi yimithetho ebunjelwe ukuthi khona aba uhulumende okhona bejezise ngayo kule bill le edluleka eParliament yeCriminal Law Amendment okuthiwa Patriotic Bill, abaningi bayibiza ukuthi Patriotic Bill. Bonke lokuyana ungakukhangela ukubona ukuthi imithetho ejonge ukuthi khona abaphikisayo bengasakwanisi ukuthi bekhulume.
I-United Nations yafaka i-theme eyokuthi kuthuthukiswe abasakhulayo. Sibabona na eZimbabwe abasakhulayo belelizwi elizwakalayo ekuthathweni kwezinqumo zesizwe?
Abasakhulayo kathesi ungabakhangela ukuthi khona abasemthethweni abasemthethweni yekumakhoneaot bangani, kulapho obona khona ukuthi abasakhulayo kuleli lizwe ngabalalizwe. O-Osalo sikhuluma nje namhlanje ubesekhoti esiyahlonifiswa ukuthiwa khona wahlabela emgwaqweni. Ngamba abasakhulayo nxa bengakwanisi ukuhlabela fo uzibuse wabo bamthola ngabo. Abasakhulayo bona nabo abananamsebenzi, bakhuluma njani, bakhululeka njani bengelamsebenzi yokuthi abo bekwanisa ukuthi bephilise bevodwa bengathembi nge-political party kumbe ngabadala.
Kuyini esingakwenza njengeZimbabwe ukuthi sithuthukise uzibuse?
Ukuthuthukisa uzibuse eZimbabwe ngakumalana nani sonke ukuthi izano leli lizwe ngaso bande sabo, okokuthi bona bangazitshela njengezano ukuthi hayi lapha senza umathanda. Kumbe lokuyana kwakukhulunywa ngusisi Mthwangu ukuthi khona nxa lifuna ukubusa lani kuleli lizwe hambane empini, lokho kayisikho ukuthi uze kwenzakale. Leli lizwe ngaso lize nabonina, leli lizwe ilizwe lomzimbabweni wonke. Asingeke sabanjwa ngabalutshwana besibambe sisekuhosele, ngabantu abalutshwana besenzela ukuthi bebelokhu bevuphuluza inodo yaleli lizwe. Kwakuyisikhathi ukuthi amazimbabweni phakameni manyathini sibe muntu munye.
Lo-ke bekungumeli webhinga North yedalela ephalamende engowebandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Prince Dubeko Sibanda, exoxa loThabo Kancube owe-Studio 7 esecingweni esebhinga. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isikhulumeli sesigodlo sikamongameli weleMelika esibona ngohlangothi lwezomvikela White House National Security Council, umnumzana John Kirby utshele intatheli izindaba ukubana ilizwe lakhe likhathazekile ngokusebenzelana kwele-Russia lele-North Korea kwezomvikela. Lokhu kutsho ngemva komhlangano wenkokheli zamazwe omabili owenziwe kuthange. Kube lokunye njalo ukuzamazama komhlaba kwele Morocco izolo ekuseni okuyise isakhiwo edolobheni le Amzims. Lokhu kulandela ingozi enkulu yokuzamazama komhlaba echiye ibulele abantu abaphose bafike inkulungwane ezintathu, kwalimala inkulungwane ezidlula ezinhlanu lengxenye. Lilalele kumsakazo we-Studio 7 eye Voice of America esisakaza sise-Washington DC. Kuliviki kuhlelo Woza Friday silecembu lesiqhathamiya elizibiza ngegama lokuthi udonsi lomapostoli. Lona ke licula ingoma zomdumo wokholo likobulawayo. Asizweni ke umsakazi we-Studio 7 u-Ezra Chisesibanda exoxa lo nqobaniswela okhokhela leli qembo.
Unqobanisi wela nguye owasungula leli qembu lamalunga akhonza i-12 apostoli. Bahle bazininga igama ngaleli bandla. Pho lona labunjwa njani, nini njalo kutheni siwela?
Liyifonywa mhlaka 19 August ngo-2020 ngesikhathi esinzima se-lockdown lona leli qembu. Emva kokuthi sengizule ngazula ngihlutshwa isipho ubizo lokugcina enhlizweni, kodwa ngahlangana labafowethu njalo ngahlangana labo beyimuli endaweni eyodwa ephela ndaba wenza awu umuso ngaka sahle senza iqembu lona leli libizwa ukuthi udonsi kwabapostola
walandula walandula eli wala ndula
eli
wala ndula
eli wala
umculo wenu lo wamaphimba amnandi kangaka uthiwa yini pho wona sela ucindezela yini lo
mculo
ngqobani
umculo wethu thina sithi akapela is dashed with imbube and apostolic sounds siledlala deli lodwa elengoma ezingu 8 lithilo nokusondeza ebukhoneni silama single track futhi amabili elinye langkhona lithi my africa
A large crack was in Ethiopia. Another one was in Western Kenya.
A large
crack was in Ethiopia.
Another
one was in Western Kenya.
Jenge qambu kukhona yini abalenza laba lentshukuntu yokuthi licule
silomambo uthelela akathi kwengoma zonke azihlabeleleyo ezesishona kule ngoma eyodwa esindebele ayithethe enkonzweni yakithi silo thulani mana uphakamise umculo wezayona wawubeke ezingene liphezulu silo Andrea the vocalist engowenkonzo yakithi sithi thina nathi sikhona ngemva kwakhe sithi siveze umculo wethu ungene ebantwi njengento enja
umculo wedonsi lamapostoli alitshumi lambili usutholakala baxhaze phela lawe mlaleli ngokuthenga umculo wabo
sinazo ezinye zezingoma zethu ku-iTunes sinazo ezinye zezingoma futhi ku-SoundCloud noma zingakapheleli siyatholakala futhi kulama-social media handles sile-page lethu ku-Facebook udonsi lwabapostoli ku-YouTube udonsi lwabapostoli siyatholakala futhi lapho uTikTok lwabapostoli udonsi siyatholakala futhi ngibonge kakhulu balaleli
leli qembu udonsi lwamapostoli bethumi lambili lihlanganisela abadala nabantwana belimelwa ngunqobaniswela yilo besilalwa kuhlelo waza uza Friday benazonto emnandikini lonke ikamera mungu eze Jesus bani
ikhathelele lami isindwayo ewozanini kimi lonke izokuniphumuza wozanini ikhathelele lami isindwayo ewozanini kimi lonke izokuniphumuza Samaria ngiphuzise emthonjeni kaJakobe Samaria ngiphuzise emthonjeni kaJakobe angeke kwenze wena umuntu mina ngimuSamaria ngeke kwenze wena umuntu mina ngimuSamaria kube uyazi ubuzophela ngimama ngokuphila kube uyazi ubuzophela ngimama ngokuphila ophethe lutho nokukhamanzi ngobalumthombo ujulile ophethe lutho nokukhamanzi ngobalumthombo ujulile yamuza nkosi uwathathaphi onalamanzi okuphila yamuza nkosi yambu wathathaphi lawo manzi okuphila wozanini ikhathelele nani isindwayo wozanini kimi lonke onizokuniphumuza wozanini ikhathelele nani isindwayo wozanini kimi lonke onizokuniphumuza umkhulu yini ulo Jakobe owazinika lumthombo umkhulu yini ulo Jakobe owazinika lumthombo
ngilethemba liukholisile umculo wocembu elizibiza ngokuthi udonsile amapostoli lingakhohlwa-ke ukubana ku-Live Talk lamhlanje sikhangela umngcwabo weqhawe lesizwe umnumzana Joshua Malinga yenake o obekwe emathuneni awe National Heroes eka namhlanje njalo sizakhangela ngosuku olwe International Day of Democracy. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.